izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akula misebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa ikugukudeka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTogwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Sesihluphele, siyahlwele ngesenti, siyabhema, kumele sigayise, akula mali. Izitolo athesinto zangkhona amaprayisi angkhona alubhethu. Isukela kuthiwa yi-$3, amafutha kuthiwa yi-$4, abanye bathi $5. Njalo ukuthi abeni uhulumende iyakwenza ukuthi ifake price control ngabona sibhethi ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emathetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Asibesifisa ukuthi ngakuye yehlisa into lezi sithenge kuhle ngoba yazi avela kakuthengeki sibili, yazi noma uhlezi ekhaya yazi hayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hayi akusasicacelanga kuhle ngoba vele asivunanga kulalutho emasimini, so asikwazi lokuthi vele sizakwenza kanjani lonyaka.
Umnumzana Sithelo Mpofu laye ukhala ngentengo lesivuno esiphansi lonyaka. Uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikuswelekwa kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo.
Indlala inenge ebantwini ngoba vele already sesisebolekana izimpuphu umuntu ayihluleke khona ukuyibisi la ubona ukuthi abantu lefamily vele kaguzanga zuzelweni igogoko ubona ukuthi vele kalandle angakubhadala ngayo. So le ntengo vele imbona na yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ukhoge ngoyini susidlala izindumba zwene zoqeda idubo bona ukwala amafutha.
Umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa ikusweleka kwamathuba emisebenzi.
Ukuze uthole umuntu ehamba-hamba kona bethengisa something kumbe ezothenga something eshop uyabesebenze somewhere, wasebenzela enxanye uchise dinner, enxanye ugamulile, enxa uhamba wabanje inkuni, abanye bazidiliverela inkuni khona bezokupheka ngama-five use umuntu khona bazokuthiwa yimali.
Ukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu. Unkosikazi Siphathisiwe Mabhena othengisa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola leMelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019.
Sokudula ama-wholesale amaningi kade sivela njenge-ecocash iyabi phezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodwa uthi vele lo lanxa uyithwele ngefoni wafaka lokuthi awula mali.
Umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uZulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla.
Sebesifisa ukuthi nxa kungaba namaloan anje sakwazi ukuthi siyeboleka imali ku-government. Ugcwalise ishopu yakho. Uyigcwalise ishopu ukuthi uzathengisa nearly 3 months ungawodanga. Ngesikhathi uthengisa lapho uyabuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali wabuyikweletile.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana.
Ziningi izimali abangazinikwa enye nge-Women's Bank, enye ngeye-Zimbabwe Community Development Bank, enye ngeye-Women's Development Bank. So zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities.
Abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye ngingunokuthaba Dlamini.